Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we United Nations General Assembly e New York lamuhla.
Yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelele nomzimba ukuthi iRussia labo Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngezingendlela eqondile, hathi indlela le eyalabantu la eNATO atinayi lamla inika abanye indlela ukuthi bachaye abanye.
Kodwa abanye bathi bakhangelele ukuthi uMnangagwa uzaphinda amazwi akhe ajwayelekileyo awukususwa kwama-sanctions.
Uzakhuluma esola lezijeziso zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla lezanu-p f.
Umthethwandaba we-nomination court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election eye-insiza.
Ngalokho babesitsho ukuba ukwesaba lokwethusela kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede.
UZulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhala ekhuza umhlola ngoba izigilamkhuba zifike komunye umuzi phakathi kobusuku zatshisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike edolobheni leNew York ngolwesibili lequla elilabantu abambalwa ababalisa abaphathintambo bakahulumende abachiyeneyo kanye labantu bakhe ababili besebenzisa indizamtshina yokweboleka ehlawulwa inkulungwane zamadola ngelanga. Asenelisanga ukuzwa ukuthi iqula leli likhulu okunganani, kodwa bonke abaya emhlanganweni we-United Nations bayandise ukuphiwa inkulungwane zamadola ngelanga zivela kuhulumende. Omunye wabekade beqoqe ukutshengisela lapho uMnangagwa esehla endizamtshineni egcekeni le-JF Kennedy eNew York. Umnumzana Zwaringeni Samuel Chasi webandla lezombusazwe le-People's Patriotic Party utshele Studio 7 ukuthi abanelisanga ukumbona uMnangagwa. uMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe edaleleli ele-General Assembly ngezikhathi zantambama lamuhla. Intatheli zindaba ye-Studio 7 uGainer Gumede Saidi uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngakhangelele ukuthi kwethulwe uMnangagwa.
Umbono wami ngenkulumo engenziwa ngumongameli Mnangagwa enkundleni yezizwe zomhlaba iUnited Nations General Assembly uthi uzazama ukucolisa alolonge umbuso awenza kuleli lizwe, abe sekhuluma langakhona ukuthi ofuna ukuzohlanyela imali lentuthuko eZimbabwe ukhululekile khonoko kuthiwa iZimbabwe is open for business. Njalo uzakhuluma esola lezijeziso zenotho lezo ezethulelwa ilizwe, ayithi ilizwe ezethulelwa abanye abakhokheli bakarhulumende lebandla lezanu-p f. Uzabe kusola konke khona lokhu esithi kazesulwe lezo zijeziso ezibuyisela ilizwe emuva, zilimaza uZulu lomphakathi weZimbabwe. Lanxa kodwa eqinisweni indaba lezijeziso ivele iqondane labona babephula amalungelo luntu kuleli lizwe, ngibona ukuthi abezama nje ukulolonga izinto ezivele zimadlala ezingalolongekiwe.
Baba Mkandla, nxa sikhangela uZulu weZimbabwe, umbono kaZulu engafisa ukumuzwa ekhuluma ngani uMongameli uMnangagwa?
UZulu weZimbabwe ngibona ngathi angakhangelela ukuthi aluba engumongameli oqotho oqinisekileyo, kakhulume ngokuhlonitshwa kwamalungelo abantu. Abantu bangabotshwa amahlayana, abantu bangahlukunyezwa, abantu bahlonitshwe, kube lobudlelwano obuyibona obuqondileyo phakathi kukahulumende labantu. Njalo lalabo abalembono ephikisana lebandla lakhe imbono yeZANU-PF gabakhululwe, bakhuluma bakufunayo. Akula muntu owaginqula ilizwe ngokukhuluma ngomlomo kuphela, kugcine kusiyakhatshana le ngobana lapha emlonyeni kuyabe kungakhulunyiswana kuhle, lamagama aphumayo kayisiwo. Abantu bakhangelele khona ukuthi ahloniphe umthetho womhlaba onanzelela kwehlukana kwembono yabantu. Kodwa kambone kukhuluma khona lokho, lami nje ungafana lokuthi liphupha engilalo ngohulumende engikhangelele ukuthi enze ngcono kulalokhu akwenza khathesi.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezombusazwe, ubeqoqa le Studio 7 ecingweni eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye wakhuluma lomnumzana Believe Gawule oyibandla leZANU-PF njalo ocubungula izombusazwe ukuze sizwe owakhe umbono ngakhangelele ukukuzwa emazwini kaMnangagwa.
Kunengi uPresident Mnangagwa alakho okunye angaza kwethula kumhlangano we-UN, ngoba umumo womhlaba nje ubona umi mazonzo unje, izinto zikhwele zaphuphuka. Asho Zimbabwe kuphela ekhangelane nobunzima, yamazwe wonke omhlaba jikelele akhangelane nomzima, sikhangela lezinto ezikubo Russia, ukuthi iRussia labo-Ukraine ngale kumele kulungisiswe udaba lwabo ngendlela eqondileyo, hathi indlela leyi eyalabadoda eNATO athi nxa elamula enika abanye induku ukuthi batshaye abanye, abathi belamula benika abanye izimali ukuthi bathenge izikhali kiwo, esenza ibhizinisi yabo ukuthengisa izikhali zabo. So konokwana kuyinto ephazamisayo. So uMnangagwa ulako kuningi kakhulu, isiphima phakathi kwe-corona nale esiphima kiyo ilimaze kakhulu ama-economies. Into siyifuna ama-economies afuna izimali ukuthi bavuselele umnotho wamazwe awo.
Alo ke ngumnumzana Believe Gawule, ingcwethi kwezombusazwe njalo elilunga leZANU-PF, ubeqoqa ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza ngeviki ezayo. Lolu khetho luza ngemva kolwebulilima lapho ibandla le-CCC elathola izikhundla ezimbili phakathi kwezintathu ezazincintiswa. Emthethwandaba wayizolo, ibandla leZANU-PF lele-CCC yiwo wodwa azamelwa kulolu khetho. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMatabeleland South, umnumzana Ntando Ndlela, saqala ngokumbuza ukuthi kuhambe njani.
Ubaba uGumede uyi-candidate ekhethwe ngabantu bakawadi 4, uyi-candidate ebivele ikhalelwa ngabantu kuba bebefuna abamele njengojaha njengomnumzana abambone elesisindo sokuba angabamela adale inguquko lapha kuwadi 4. So sithi kuye amhlophe. Ubaba uGumede uzaqondana lokhulu ubaba uDaniel Dube omele ibandla leli elibusayo, ibandla leZANU-PF. Umuntu omdala ukhulu uDaniel nguye ongene emele iZANU-PF. So ngamafitshane sithi zindala zombili, kakekho omunye osuka kwelinye ibandla. Amabandla la amancane kulolu khetho kawangenanga.
Wona umumo unjani? Siyasizwe kwesinye isikhathi nxa kuyukuthi kuza kuba lokhetho kulokuxokozela.
Umumo msakazi uthule okwakhathesi, kodwa ngendlela okwenzakala ngayo kukhanya engani ibandla leli elisabusa okwakhathesi ibandla lezanu PF liyaxokozela njalo lobuhlungu ngendlela eladliwa ngayo ebulilima. Ngakho ke lizama ngazonke indlela ukuba lilungisise amaphutha awo lawa angasalungisekiwo. Baphithizela kakhulu izimota zabo zigcwele iward 4 yonke. Kodwa abantu bakogodlwayo bakhanya bathi hayi kwanele umbuso wezanu PF bavele sebe usuthi.
Kukhetho olwedluleyo sibonile ukubana bekungani kulokunye okungazwisisekiyo okufana lokuthi abantu abaningi bebevotelwa kubethiwa bona kabazi ukuthi bazivotele. Liza kusebenzisa njani elikufundileyo?
Abantu bakugodlwayo ngomahlaba ayithwale balesilogani kumbe balophawu lwabo olokuthi kusasa kayidala ikwesaba votela ugodlwayo myama. Ngalokho babesitsho ukuba uwesaba lokwethuselwa kungaba khona, kodwa bona bazimisele ukuba bavotele umnumzana u-Augustine Gumede ukuba abamele abe ngukansela wabo ku-Ward 4. Kungamalungiselele ukuba ngomnyaka lo ozayo bazabe bevotela upresident uNelson Chamisa u-Ward 4. Uwesaba lokwethusela kungaba khona. Abantu bakogodlwayo bazimisele ukuba bangaze kuthwe bayancediswa ukuvota, bangaze kuthwe ngabakwazi bona ukubhala kumbe ukufaka uxabo nabekwazi. Bona bazavotela iqiniso, bazavotela ikusasa engcono, bazavotela amathuba abantwababo ukuba babe lempilo engcono, bazavotela inguquko. Ukwethusela bangethuselwa konke abakufunayo abantu bezanu PF, babathengi ngayo yonke into abafuna ukubathenga ngayo. Ngoba sebeqalisile ukuholisa abantu umumbu, sebeqalisile ukuholisa abantu ezinto eziningi-ningi ezingaqedakaliyo ezingadala imehluko empilweni zabantu. Kodwa abantu thina sibakhuthaza ukuthi bahambe bayethatha konke lokho okuholiswayo, ngoba kuyimali kahulumende, kuyimali yama-taxpayers, kungasimali yezanu PF. So sithi abahambe bayethatha ngobuningi babo. Yikho sisithi abantu be-CCC ngababe luhlaza ngaphandle babe lithanga ngaphakathi.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, isikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni seMathepeleland South. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseyinsiza. Kasenelisanga ukukhuluma labebandla lezanu PF, kodwa sizaqhubeka sisenza imizamo yokuthi sikhulume labo kuhlelo ezilandelayo. Kolunye udaba, izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukubuthana lamuhla esontweni yeBrethren Christ zithandazela abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 ababothelwa ezombusazwe. Umfundisi Milson Ndlovu ongomunye wabaqoqa lomthandazo uthi abantu abaningi abamabandla aphikisayo bathwaliswe nzima nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uzulu wakwaMadlambuzi ePlumtree usele ekhuza umhlola phezu kwesehlakalo sezigilamkhuba ezifike komunye umuzi phakathi kobusuku ngolwesibili zachisa izindlu zonke egumeni kanye lembuzi kwaba ngumlotha. Umuzi lo osesigabeni seMkhomeni. Lanxa singenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe amalunga alumdeni, omakhelwane batshele iStudio 7 ukuthi lesi isimanga esichiye isigaba sonke sibambe ongaphansi. iStudio 7 ithunyelwe umfanekiso kamabona kude ivideo etshengisa ukutsha okwenzakeleyo. Abantu laba babikwa befike bacela ukukhulekelwa ngubaba walapha ekhaya ebusuku, kodwa uthe esithi kenelisi kubanceda basebevuka ubhova bathungela izindlu ngomlilo kwatsha yonke impahla. Abantu balapha ekhaya babikwa besinde ngokubalekela enkambeni yamapholisa. Omakhelwane baqoqene balonda izigilamkhuba lezi umkhondo wazo waze wayaphelela emngceleni weleBotswana. Akwaziwa ukuthi kahle kahle inhloso yabantu laba ibingeyani lokuthi vele bangobani. Sizaphanda silethulele okugcweleyo ngalolu daba kwezinye inhlelo zethu ezilandelayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi izigidi zamadola ziyacathiswa esikhwameni sikahulumende kulandela ukungahlelwa kuhle kwamanombolo. Lokhu kuphume kugwalo olwalotshwa ngumgcini-ngcebo kahulumende u-Auditor General unkosikazi Mildred Chiri kumbiko wakhe wendleko zomnyaka odluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi isigaba seMatabeleland North sesengezelele umhlabathi ohlanyelwe ingqoloyi lo umnyaka isuka kumahekthe afika phose inkulungwane 950 ngomnyaka odluleyo aya kumahekthe azinkulungwane ezintathu 3000 lo umnyaka. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelijike ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi
Ijambo leni liphelile kodwa abantu bazange balungise imbuso lawo kwesimale ezalo kathi linjani namapolisi.
Ukhulu bakithi salubonani kustudio 7 sesuke ngangena amazwi amakhulu. Hayi ubaba lo lenkinga lo mnangagwalo vele kufanele abotshwe ngoba nguye umuntu waqala igugura wundi kathesi warepa. So into zonke zona ezo vele zinkalakata zamaphutha zona zabantu nxa bekutshengisela abarayithi baqonde kakhulu. Baqonde kakhulu sibili vele lecala elikhulu kakhulu lo muntu lo.
Salibonani, salibonani studio 7 salibonani. Hayi thina siyaphila, siyaphila. Ngiyabingelela labalaleli be studio 7, ngiyabingelela labo. Nina lami ngiyacela ukuthi ngabe amapolisa ayenza okomthetho, ayekelane lokubopha abantu abangela macala, babophe abantu abalamacala. Njengondoda lona wathi uChamisa kumele abulawe labasekeli bakhe, undodalwana kumele abotshwe lwana, kodwa akakabotshwa lakathesa. Asikezwa ukuthi ubotshiwe kumbe uhambile emthethweni, asikezwa. Siyacela ukuthi ngabe kwenzakala bayekele abantu abangela macala, babophe abantu abalamacala. Lawo amapholisa angabi awezanu kodwa abe ngawelizwe. Siyacela, siyacela. Ngiyabonga Studio 7.
Awu lithona njani, lithona njani, ha lithona njani izintatheli. Kanti mina ngilombuzo lapha. Umbuzo wami uthi kanti kodwa mpela ngibone kunama picture velayo umnanga kevula amathwele. Kambe kodwa mpela kanti iCouncil iyedwa ngoba izinto zeCouncil ezivanele ukuthi zivulwe iCouncil lezamathwele. President ufanele ukuvula izibedlela lezikolo. Into eziyovula ithwele. Hayi bakithi, hayi. Hayi lo muntu usekhulile mana. Waye benganikeza abanye ichance ukuthi abanye nje ichance ingengentsha. Babuse ngoba uyabona ukwenza kwakhona kusakwenza komuntu oright lo. Ungazi uyovula ithwele into ungumongameli.
Yebo, siyalibingelela ku Studio 7 thina siyaphi. ngiphila kubonela ngokutshisa. Hey, kunzima mhlaba wonke uyatshisa amakhanda konke everything. Isimo siyalokutshintsha sithi kumbe sibuyele eZimbabwe siyephumula nxa kungabangcono because umbiko sinesuthi uhluphe esinalo lapha egangeni sisebenza nzima sithwala nzima but ngabe sisekhaya kinto eZimbabwe ngabe siyaphumula singasebenzisi zima.
Livuka njani, livuka njani kustudio 7 bengicela ukuphawula lamba fowethu ngenzame faka umbono wami kancane ngibingelele bonke ababali bezindaba zestudio 7 thini njani lonke. Into engizayicela kustudio 7 yakuqala ngeyokuthi bantu asihlonipheni istudio 7 singathethisane, singaqambani ngamagama, singakhombani ngeminwe. Le istudio yistudio yethu yokukhululeka, sikhuluma imbono yethu singathethisani. Thethisana sibe nomoya kaNkulunkulu ngoba abanye sizabe sikhuluma kodwa ukuvota singavoti. Lokho esita sivote neuchamisa ngakho right, yomna ngakho right, yomqondisi ngakho right. Singakhulumi njalo, asikhulumeni ngomoya kaNkulunkulu, singaqambi amabizo abantu. Istudio 7 yakhuluma, khulumayo ngumzingaye osuka eRufani eShabula. Ngithi uvuka njani bhuti wami Satiyo lapho eMkhulumane emaqhawe lapho nobaba wami uMazibisa khona lesenti eRufani. Ngithi livuka njani lonke.
Leo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Siyacela ke balaleli ukuthi lisithumele imlayezo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke elisithumela yona. Eminye isuka ibe mide kakhulu, siyasithole eminye engama 10 minutes, 5 minutes, 8 minutes kusiya khonale, kodwa ke ungasithumela ke a 2 minutes kumbe 1 minute uyenelisa ukuthi ukhulume konke ofuna ukukukhuluma. Siyabonga. Ayikwezemelika uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usedlale indima enkulu ekuhlonipheni lekulondolozweni kwamalungelo oluntu ikakhulu awemihlobo elabantu abalutshwana ama-minorities ngesiNgisi. UMnangagwa wethule amazwi la izolo emhlanganweni we-United Nations obubhekane lokuhlonitshwa kwamalungelo owe-13th anniversary of the adoption of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities. Lamhla ke uMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. UNtungameli Nkomo weStudio 7 ubuze ohlaziya ezembusazwe uMnumzana Tifa Dube ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa awethule izolo.
Njengoba lisitsho ibala elithi amalungelo oluntu babuNkomo, kunjalo okuyinto emqoka kakhulu kithi singabantu, noma umnyama noma umhlobo bani noma uyini, kodwa ke amalungelo omuntu ayinto eqakathekileyo kakhulu ayenza umuntu ukuthi azizwe ebelonga esizweni. Ngibe sengincipha ngibuye njalo elizweni lethu eZimbabwe ukuthi nxa sisizwa uMongameli esitsho njalo, kuhle ukuthi akubone njalo abekwazi ukuthi kulento ukuthiwa ngamalungelo oluntu adingakala ukuthi aqakathekiswe ebantwini bakhe. Sifisa ukuthi ngabe lengoma leyo iyaqhubekela phambili ayikhulume njalo ayivivinye ibe yingoma iyeqiniso. Kodwa ke eZimbabwe ye nxa sibona izinto ezifana lokuqakathekisa izindimi, ukukhulisa izindimi njengoba namhlanje sesibona emsakazweni sokukhulunywa isiTonga, sokukhulunywa isiVenda, kukhulunywa isiKalanga, kukhulunywa isiNdebele, kukhulunywa isiShona, kukhulunywa lesiKhiwa, ngibona ngathi i-diversityness yena leyana itshengisela sobala ukuthi kule recognition yokuthi kuyaqakathekiswa indimi zabantu. Kodwa ke sibe sesibuya futhi njalo nxa sisibuya kwezinye ikakhulukazi ezomthethwandaba sibona ingathi kusasilela kakhulu, ngoba kwesinye isikhathi kulokuthi ezinye izinto zonakale, abanye abantu sibabone betshaywa ngempama nje phezulu kwesandla okuyinto encane, kodwa uthole ukuthi mhlawumbe okuya kwinto encane kodwa mhlawumbe uthole ukuthi umuntu wenze icala elikhulu ukuthi ngabe kuthiwa befanele ukuthi umuntu uyabhala ejele. Kodwa kube sekusithi abanye abantu njalo nxa bengabonanga icala eliyangaphi, kodwa kube sekutholakala ukuthi abantu sebebolele amajele ngento engafanele. angafanelanga ukuthi ngabe babulisele emajele. Yonke into ayilinganise kuwo wonke umuntu waseZimbabwe baphathwe ngendlela efananayo, kungakhethelekile ukuthi wena ungubani, kungakhethelekile ibala, kungakhethelekile noma ukuthi uyinkolo yiphi, noma kungakhethelekile ukuthi ulandela liphi ibandla lezopolitiki. Nxa wonile, nxa ungawonanga, akube njalo.
Umnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly namuhla. Ubona ekhuluma ngani kahle kahle?
Umongameli uMnangagwa inkulumo engibona ukuthi izabe inkulumo esegudwini kakhulu, kuzabe kuyinkulumo yezitshezo zenotho. Okuyinkulumo esiyaziyo sonke ukuthi ayihlatshelwa ngabaseZimbabwe kuphela, kodwa ke ngamazwe amanengi aseAfrika bayakhuthaza ukuthi izitshezo zenotho azisuswe. Kube sekubuya njalo ngibona ukuthi enye inkulumo azabuya ayiphathe, uzaphatha njalo inkulumo yokuthi iZimbabwe is open for business. Azame ukuthi anxuse njalo azame ukuthi abakhonvinse abanye abafisa ukuthi babuye bezotshala izimali elizweni leZimbabwe ukuthi ababuye bezotshala izimali ngenxa yokuthi iZimbabwe is open for business. Ngibona ingathi yizo inkulumo kakhulu azabe ukuthi uzifaka etafuleni noma ezabe ziyindaba mlonyeni enkulumeni yakhe azayibeka eMelika.
Alo ke ngumnumzana Difa wajabi Bango Dube ocubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwele Bilitane.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ngu-VOA Ndebele, la ku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Lingakhohlwa ke lohlelo lwe-Live Talk esilipha lona malanga wonke ngokusukisela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu ngo 8 o'clock ntambama.
Magamuyi uLucky Dube isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly eNew York lamuhla. Umthethwandaba we-Nomination Court izolo wamukele amagama abazancintisa kukhetho lwe-by-election e-insiza. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivaleliswayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.